Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Balami ngibonge uthanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali buka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaziko 18 Nhlangula 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba ye Studio 7 uAnastasia Ndlovu bamchaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngichaywa ngiyazame ukufihla ubuso nxa ithi nje ngisubuso bami angisichaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo wabenijwamulela ifoni waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo o-Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amapolisa ebikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli zindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF kobulawayo abakade beqotsha abathengisa izitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamchayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imfanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe. Enye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezibalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina nsebenzela eBulawayo Media Center eseRoyal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenge kibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku 8th Avenue lo 4th Street. Wake wabalipolisa. Sithe sifika laphana sadinga ama victims, sa identify ubaba oyedwa ochayiwe khonapha engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani. Babe sebethuchile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi mina igama lami nguAnastasia Ndlovu ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengichaywa ngiyazame ukufihla ubuso nxa ithi nje ngisubuso bami angichaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo wabenjamuleli ifoni waqalisa ukucisha amapikisha wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela egweru wabe sesithi ah ngumuntu kaChamisa lo ngumuntu kaChamisa ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka mina ngiyicustomer yakho ngiyanithenge kuyizinto ah wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabe sembisela ifoni yami wathi ah sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kunisindisileyo kodwa ubaba lo munye lo mnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhe ngichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho siyamangalela abakuchayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala eCentral Police Station ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bamfaka ku private room wangi interviewa kuhle wakhuluma lami kuhle wabhala uhle statement sami ngaseno sosikhathi u member in charge wambiza umama lwa wambuza ngodaba lwami wabuya wazongikhangela wabesuka khonapho wabuyele ofisini yakhe waphuma le team yakhe baya investigator ukuthi kuhambe njani wathe penduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani hayi okukhulumayo kwenzakele sibili but siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini ifoni yami ifile iscreen iPhone kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo ngathi ngiyakhangela ifoni ninhlanhla ngathola kule video a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunchaya ngabanika amapholisa.
Hello ke ngo-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba e-Studio 7 obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba kodwa ibandla leli eleZANU-PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo njalo umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula. Kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho. Sixoxele isikhulumeli salumanyano umfundisi uSenis Banda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenze ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabomakhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ngathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi esifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini asile silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesijengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile sebekhona abayehlukeneyo ama journalists sebekhona debepost ukuthi ayibe standards sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi
ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono siyenze lokho esithi uvikela ukuthi kungenzakali akathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula simzwile upresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula simzwile labe opposition abonkabe opposition akulalo yedwe simuze sithi kube nokuxabana sokushuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza yona liyani i5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula ngakho ke siyabonga njalo siyakhula ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele inkosi Sibusiso
lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMatabeleland Farmers Association sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana previous Mkandla
injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebengabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila ukulima kwakuvele kubaphilisa so ngenxa yokulahleka kweinformation lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama opportunities sabona ukuthi ingcono sibumbe iFarmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo ongaba yikutshontshwa kwemfuyo ukuthi ngiswa kwezinto ezingezolimo ezifuyo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi konke khona lokho kuvana ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho
liyathola na uchaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene
okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikuthi ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered njengoba manje sisondele ekhethweni kuya kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe iregistration kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula iaccount so ngemva kokuvula kwethi iaccount njengoba abantu babe lesifiso sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika iregistration awuthi sibe sidinga ulwazi lama opportunities lokunye kungasincedisa kuma different organizations sathola iZimtrade siyasincedisa yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi export kumbe isinikeze ama contracts azabe engawe izinto okumele zi export eziphume ngaphandle kwelizwe lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele i market sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo ongagoqela inkukhu zethu ezesintu imbuzi lokunye nje engingekokungaka kufuneka khona ngale ngaphandle kwamazwe nangaphandle so singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasiza kanjani into ezifana nokulama tractor ukuthi singathola kanjani through ibank iAFC bank sithole icontract of 3 years ebhadalwa nge 13% per annum okuthi ukuthi kuhulumende asikangeni deep kodwa kukhona okuthembisayo kuma stakeholders esesingene ku labangaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga amanengi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe.
Silamalunga amanengi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngo February kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abase ngabe ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema districts ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Phose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south, silawo silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ibhinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeMatabeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 SA South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Kwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zabuyela Studio 7, sabonga kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphendula lawo budi be-MRP uthi ngicabanga ukuthi abala information abala lwazi olugcwele nge-MRP yabo, ngoba njengamanje ndizobethi asiyeni ekhaya siye gqugquzela abantu bevotele i-MRP. I-MRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela i-CCC mani namandla, thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la i-CCC. I-MRP yeni leyi ayikho, umqondisi badlala ngani, ngoba ngempela angiyeke lisijeti lifunke avotele umuntu oyedwa. Bangaka abo-MP be-MRP kumbalula information njengoba ngilibuza futhi. I-MRP ifaka umuntu oyedwa oyimembo ophalamende, ngiye lifuna usuka lapha ligibela namabhasi kamalemba lisiyamvotela. Kahleni bafowethu, umcimbi juta liwazi ukuthi uyaphela noma uyaqala. Hambani liyoqala phansi ku-drawing board libe kwazi iqembu elingalikhipha la egoli, njengoba uningi lwelikhuluma lila egoli. I-CCC hayi MRP endomqondisi. Kahleni bafowethu, lingaxofa izinto kumbe mali ngazi libuze, ngoba lila information. Siyabonga.
Salibonani basazi bakaStudio 7, linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsheya kwezindlwandle? Hayi thina siyaphila ezimzimu. Ya hayi, ayinamazwi amaningi ngifuna ukuwatsho, kodwa-ke ngokathi kulamazwi engake ngawatsho phambilini, kodwa-ke azange ngize kuwezwe emsakazweni. Nangithe khona into ngekhayelani nangikhalela khona kube le langa ezamiswa njengeholiday eliyaba limeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Yokuphela amazwi engiwakhalela khona nxa lingasakaza hlezi mhlawumbe abaningi bengawazwisisa kwezobusenzi kwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho, sitshele uhulumende laye uhulumende ebesekuzwisisa laye, ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe uhulumende kumele yaziswe. Nxa uhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudeclare njengedeyi eyembhuqazwe day. Yiyo into engikhalelayo bafowethu, ngenxa yobana xa sikhala kudala emuva le ngesikhathi samabhunu, noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi, kwayezikhona amabhunu encedisa abantu besitshoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu. Kula mandebelo amaningi kakhulu abulawayo, otherwise le i-20,000 yabulawa igugurawuni ihleli yaba inlutshwane kakhulu xa singaba sikhompeya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwendawo khona. Ungakhangela ukuthi khona beletshaa ngesigwagwagwa, antobona kulantwana engabafayo kodwa ke konke lokhona sesikhala nje ukuthi kodwa sibe le holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembhuqazo ngesikhathi seguguraundi kuphela ngoba igeneration yethu abadala bahluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yiholiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe lelanga lokuya sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazo hhayi imbona thi kuyangaqondanga ngiyabonga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 shelele zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabhongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa abantu sebeposta ama-election asetshontshiwe masithi ama-election asethethwe sesivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi kusiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hhayi ngifake ilokuze nibhili ibhili iprotekta bani kubani ngoba mina ime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyako zayo I mean sokuqeda ukuvota uzama ukuprotect into osuyibambile kambe ungaprotect into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hhayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa-ke the main problem yokuthi laba abantu okuthiwa yiZANU-P F bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku-Studio 7 la kodwa ngabantu ababeluke be-threaten abantu besekhaya bethi asivoteni asivoteni yena umuntu engayi asihambeni sevota bantu sihambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobu kule ngoma enye ngiyangizwe bethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje siyethula njani thina silokhu sikhona apha egoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabe ngivele ngiyavota ngi-registered ngiyavota mina ngina problem oright asihambeni sevota madoda oright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti izanu wena ke uthini oright siyabonga
aleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingeleyo ngubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gifts due about nungameli ngomo noChris Gardner nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwahambala ukubuyela kwisichema sethu sama-orias kuyodlala umdlalo webholo futhi sazi kukhithwa ibhanile ibe uzohlungukhulu kwahambala sithi ma sivuka ngolosibili saziwa umrhatshi wemdlalo webholo wekhokhwez f m bizwa ubig joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibhani yesezimbabwe ekhitshiwe so nathi sithabile khulu kwahambala ukuzwa into zifana leso zavuka saziwa yonke iyo into so kuhle khulu kwahambala ive ngithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi ubaba mutasa noba ndebele noma mugadza nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi lo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into leyo ibe moshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingekhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe lezimbabwe mabazomagrupu mhlawumbe izothola ithimu amathimu arayit iqualify kokuthoma kuya world cup ngale United States American khona nasecanada nasemexico ngiyathokoza amen
njani bantu baka-studio 7 njani nonke nabalaleli ngicela nami namhlanje ngike mphawule ngumntwana enhlabathi ngelapha e-Johannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana egwanda ejawunda into ebengicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu bengicela ukuthi laba abantu abangena ku-studio 7 bayeke ukungena kungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela bingelelo bani azabaqela angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le kusebhisile ngokubingelelwa kwalapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala elizweni lakithi ikho ebengicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abasezimbabwe bonke ngingakhethi ukuthi usupporta iphi part kodwa into ebengicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izanu yehluleka kudala kuletha intuthuko ezimbabwe mhlawumbe ina-40 years iphethe yenzani ezimbabwe kunamkhwaqa kunana kunamali bahlala bekhuluma ukuthi bazonda i-USA America kodwa basebenzisa imali yabo Uzonda kanjani umuntu ukuthi angifuni lo yancindezelo wenza lokho nalokho kodwa uma sokufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna inkomo zakhe ukulima ngazo ikhona ukwenzakala eZimbabwe. So ngiyacela abantu bakithi ilayiphathi nje ukuthiwa izanu umuntu osasupport izanu manje nangimbona nje njengomuntu ongenangqondo umuntu osakhulumela izanu ubona ngathi izanu izompha something kakhohle bazobiropa ngamarayisi lawo nama-2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhambe ungavoteli into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngaphuma ngasayivoteli babe bakushaye bakubulale futhi cela abantu bakithi benengqondo. Ngiyabonga kuleyo ndawo ameda kutona enhlabathi ukhuluma ngelapha endaweni yase-South Africa ejozi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bayajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu, $50 to $60 million ngomnyaka, njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi, $10,000, ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uTim Muringai kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Thandi. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuza ncedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le billion dollars lapha kodwa uthi i deal lakhe li include uku ona ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabe ihostwa yi-America, Mexico, le-Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona inguqu and then abangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye maye efakwa kuma-adverts lapha e-Coca-Cola, e-Pepsi, lan, abantu abaningi, amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle ukubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuthuki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le-South Arabia ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe labo-Britain labo-Germany labo-Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player ngoba sasibona ozatlani labana beSweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players oBeckham ngingamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini but okakathesi badayi inguqu yalapha is standard sangkhona siyehlile. Ngiyabonga.
Hayi lati siyabonga lo ke nguTim Moringa yisizalana seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele elizwe nsuku zonke ngehola lika 1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.